Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 namhlanje ngomvulo mhlaka September 11, 2023 ngokibs Dube. Endaweni zethu namhlanje.
So it is real great satisfied whether a minister is doing well or not. The fact that I've reappointed it means that I am satisfied.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhetha amalunga edale lecabinet lapho se afane cathu lalawo ayikhona kungakenziwa ukhetho lonyaka.
Hi, David Fulton. Do swear that I will well and truly serve Bulawayo City Council in the office of mayor.
Umnumzana David Coulthard lo mnumzana Ian Makone bebandla le Citizens Coalition for Change bakhethwa ukuba bekhokele amadolobho amakhulu kwele Zimbabwe. Namhla kulesikhumbuzo sababhubha kulandela ukuhlaselwa kwele Melika ngamalesacha e-Al-Qaeda. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe amalunga amatsha edale lecabinet labasekeli babo abagoqela izihlobo zakhe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umnangagwa ukhethe uMnumzana Mthuli Ncube ukuba ngumgcini ingcebo kahulumende, wasusa uMnumzana Julai Moyo owayegokhela uhlangothi olubona ngezamadolobho wamfaka uhlangothi olubona ngezisebenzi. Umnangagwa ukhethe izihlobo zakhe uMnumzana Dungaye Mnangagwa lo mnumzana kula kwashe Mnangagwa ukuba babe ngabasekeli babaphathi intambo benhlangothi ezishiyeneyo. Wethule lokhu namhla eHarare. Umnangagwa uthe ulethemba ukuba abaphathi intambo abafakileyo bazamncedisa ekuqhubeni imisebenzi kahulumende.
So it is real great satisfied whether a minister is doing well or not. The fact that I've reappointed it means that I am satisfied. I don't know who's satisfied. When they become president, they can remove.
Ukubeke esithi uzaphendukisa umanyano wamabandla anqotshwa ukhetho lonyaka owe-Political Actors Dialogue, POLAD.
And through the POLAD platform, we're able to interact and exchange views across board, the entire framework of government. We're able to discuss without limitation. I think it was a very good platform for Zimbabweans to come together and share. I think this platform, I will continue so that all the
Abatsha abakhethwe ukuba bekhokhele inhlangothi zikahulumende bagoqela unkosikazi Barbara Rhodes obephethe ugatsha olubona ngezokuthekelelana kwelizwe. Abanye njalo abaphathi intambo bakahulumende abatsha ngumnumzana Christopher Mtswangwa ophethe ugatsha lwendaba zabalweli benkululeko, umphathi intambo wezabatsha umnumzana Tino Machakaire lomnumzana Douglas Mombeshora ozakhokhela ugatsha lwezempilakahle. Umnumzana Promise Mkhwananzi owebandla le-CCC usole okwenziwe ngumnangagwa.
Yebo, siyabona lokho okwenziwe ngumnumzana Mnangagwa kuyasoleka kakhulu. Sibona ukukhabhinethi yakhona fakwe abantu bakomnangagwa abathathu, okuyikuthi kibo kuye umnumzana Mnangagwa ilizwe leli seliyilifa lakhe, ubona ngani lilifa lakhe lokuthi uzafaka abantu bakhe, fake izihlobo zakhe kube yi-cabinet yelizwe. Thina lokhu siyakuyala kakhulu sithi hayi ngeke kube njalo, ikakhulu ngesizathu sokuthi uba mnumzana uMnangagwa kwakhe kazange anqobe ekhethweni, kala mvumo yokube fake i-cabinet kodwa uyaphambili. Kodwa sithi hayi lingadani, siyalungisa lathi lapho esifanisa ngakhona ukuthi kulungisiswe kuhanjwe ekhethweni olutsha.
UMnumzana Msokelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezakhe, uthi akutsho lutho okwethulwe ngumnangagwa.
Hayi, kuyacaca sobala ukuthi nxabethi obene bayo utsho yena lemuli yakhe lonkosikazi wakhe yena umnangagwa kuyacaca sobala sibili ukuthi into le singiyakibo emakarangeni in general but in particular ngiyakhe lemuli yakhe akusimangazi kakhulu ngoba even lonkosikazi wakhe umnike i-degree kathesi nangu sethatha abantu bakhe ebafaka ku-cabinet.
Umnumzana Khula kwashe Zulu igqwetha elilwela ilungelo loluntu uthi
mina ngesifiso sami befisti ngani umongameli uthethe ingxenye ku-CCC wathatha ingxenye ku-ZANU-PF wabahlanganisa kwaba something ezayenza ukuthi abantu basebenzelane ndawonye kungakhethwa ukuthi lowu ngabantu bezanu-PF bodwa lapho kuzaba nzima ukuthi sisebenzisane singabantu elizweni lakithi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Briski Ncube isakamuzi saseGweru.
Akula nto entsha esingayi-expecta mzana masikhangela indaba zokuaphoyintwa kwama-ministers eZimbabwe ngoba i-trend sise yasitshela vele from kudala ukuthi kwakhona ama-appointments amaningi lawa akawenziwa based on meritocracy, ayenziwa mhlawumbe based on rewarding friends and rewarding maybe abantu abaloyal.
Umnangagwa ubike njalo ukuba umnumzana Jennifer Muswere uzakhokhela ugatsha lokukhitshwa kwemibiko. Unkosikazi Monica Mthwanga obephethe uhlangothi lokwethula kwemibiko usekugatsha olubona ngizabe isifazana imfundo yaphezulu. Lokhu ikhokhelwa ngukufica mfundo Amon Murwira ukuthi olezemvelo luphethwe ngumnumzana Ngqobizitha Ndlovu. Ubisele abaningi akade bekudayela ekhabhinethi kungakwenziwa ukhetho abathi umnumzana Frederick Shaba, umnumzana Ziyambi Ziyambi, unkosazana Kirsty Coventry, unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri labanye. Abanye abantu bathi akula nguquko ekudaleleni. Ngimele isithu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Ikhansili yakwebulawayo namhla igcobe umnumzana David Coulthard ukuba ngumeya waleli dolobho esekelwa ngumkhansila Donaldson Mabutho kulandela ukuvotelwa kwabo bengaphikiswanga. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Hi, David Coulthard. Hi, David Coulthard. Who say that I will well and truly serve? This way that I will well and truly serve Bulawayo City Council in the office of the mayor. Bulawayo City Council in the office of the mayor. So help me God. So help me God.
Umnumzana Coulthard ofungiswe ngumabhalani wakobulawayo umnumzana Christopher Dube uthembise ukusebenzela idolobho lokulwisana lobugwelegwele kusukela kumakhansila kusiya kuzisebenzi zekhansili.
So those are our immediate priorities in cleaning up the city. In the short term, my major concern is that of water. We were briefed just last week by the engineering department about the great challenges facing Bulawayo because of our shortage of water. Those of you who are following international news will know the formation of El Nino in the Pacific.
Umsekeli kaMeya uCouncillor Donaldson Mabutho uthembise ukuba uzalandela wonke amasiko edolobho njalo uzasebenza lezakhamizi. Abanye bachayele ihlombe abakhethiweyo kodwa ezinye izakhamizi ezigoqela unkosikazi Patricia Chabalala zisole lolukhetho.
Umeya o-imposiweyo ngandlela no yikhosi kuchosi futhi umeya ozakhethwa ngabantu ayikhona ukuthi abantu basuke emashonalini bezotshengisa ubhakani ubani basitshenga ukuthi kuyafaka ubani umeya ngubani udeputy ngubani ibulawayo isigodlo senkosi lesi umuzi kamzilikazi lo washiya uthi abathiwe ezigaga ezinkulu la mashona bawuvusa.
Ilunga lebandla lezanu-PF ukhansila Nokuthula Sibanda okhethwe ngohlelo lwe-proportional representation uthi uyamukela okwenzakeleyo. Isikhulumi sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Chiroza uthi ukukhethwa kukameya kwakuvele kuhleliwe.
Hayi, kuyasithokoza ukubana thole umeya ozathi nxa efunga ethi uzaphatha indaba yezilamkhuba akhezise laba ababe yenza into ezingalunganga phakathi kwekhansil. Hhayi, labo uTevi Cotas uvele kwakhulunywa sisewayithisi ukuthi uzakuba umeya, angibona ukuthi kungathiwa i-imposition.
Umnumzana Coltart ukhethwe ngukhansila Sikhululekile Moyo wasekelwa ngabanye engekho ophikisayo. Ngemva kwalokho umnumzana Coltart ukhethe umnumzana Mabutho laye wasekelwa ngokunjalo. Kusenjalo amakhansila amaningi lamhlanje ebekhetha abazakhokhela. Njalo eHarare umnumzana Ian Makone nguye osengumeya esekelwa nguKudzai Kadzombe ongowesifazana wakuqala ukukhokhela esigodlweni. Umqondisi weHarare Residents Association umnumzana Precious Shumba wamukele ngenjabulo ukukhethwa kukameya weHarare lomsekeli wakhe.
Tinoda kutangane kutenda kuti wataura mazwi ekuratidza kuti wachagadzirisa nyaya dzekufambiswa kwemabasa muguta.
Ezinye izakhamizi zeHarare zithi zifisa ukuba kulungiswe uhlupho lwamanzi lokunye. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizaqhubekela phambili likhala ngokhetho olusandokwenziwa njalo lixoxisana lehlanganiso ye-Southern African Development Community ngempumela yokhetho lololu. Umnumzana Promise Mkhwananzi ophethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leli uthi balethemba lokuthi i-SADC izathatha isinqumo sokuthi kuqhutshwe olunye ukhetho kweZimbabwe. Inhlanganiso le e-European Union le-African Union zathi ukhetho lweZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo. Akesizwe uMkhwananzi ekhuluma ngodaba lolu.
Akuyiwandawo lapha ngoba konke lokwenziwayo akukho emthethweni, yize nje elenziwayo ngokuqholoza kwalaba abaqholozayo. Kodwa uqinisekise emthethweni ukuthi kufuze kube lokhetho olusha eZimbabwe. Lo yumbono wethu njenge-CCC, yumbono we-SADC, njalo yumbono wamazwe wonke phansi emhlabeni lapha ukuthi akube lokhetho olusha eZimbabwe oluzaphumisa okhethwe ngabantu okuseqinisweni njalo komgcini.
Singathi kodwa nxa sikhangela i-SADC yayilamandla ukuthi iqhuba ukhetho elizweni njenge leZimbabwe, ngoba le mthetho yalo ukuze kumele phela kwenza ukhetho ngo-2028. Ngaphandle kwalokho labantu bakwe-ZANU-PF bathi avele akulona ukhetho luya kwenziwa. Paul, yakubamba njani kona?
Abantu be-ZANU-PF ayisobanikazi beZimbabwe. Zimbabwe ngomuntu wonke oseZimbabwe, hathi abantu be-ZANU-PF. So kunye abantu be-ZANU-PF umbono wabo nawo balelungelo lokuba lo mbono njengabantu labo abaphela phe-Zimbabwe. Kodwa okukhona emthethweni ukuthi uhlelo lweZimbabwe, ukhetho lweZimbabwe silandele imithetho yeZimbabwe ngokwayo, aluzange luhambe ngomthetho. Ngalokho konke okwaphumayo kulolo khetho akukho emthethweni. Okwesibili ukuthi konkona i-SADC ilayo imvumo yokuchebisa iZimbabwe nokuncedisa iZimbabwe lapho iZimbabwe yayibisebunzimeni khona. Lokho kwebengasikokokuqala i-SADC incedisa iZimbabwe. I-SADC incedise iZimbabwe ngesikhathi sempi, basiphathisa baze zathola inkululeko yethu. Basiphathisa njalo ngo-2008 ngemva kolunye ukhetho futhi olwahluphayo. I-SADC yangenela hathi hayi mani nisilamule silimanyanise likhulumisane kwabo umgabelo ma uTsvangirai kwaze kwaba le-Government of National Unity. Siphathiswa yi-SADC. So ukuphathiswa yi-SADC akusiso nto entsha, njalo into nje evamileyo not just eZimbabwe but kwamanye amazwe lapho abantu babengani sokulobunzima abahlangana nabo.
So nxa ibandla le-ZANU-PF lilokhu liqhubekela phambili lisithi ukhetho vele likhohlwe liphinde, libona njani lingagcina lisiyenze umanyano lebandla le-ZANU-PF kumbe lizakwenzani khuluma?
Lokho kwenziwa libandla lezanu PF nje kuziqinisa layo njengamadoda phela ipropaganda kodwa iqinise liphelela bayakwazi ukuthi iposition yesadaki ithini bayakwazi okwenzakalayo kulokulungenzakala iphambi kukaZulu okwenzakala ngemva kwezivalo zezivalo kukhulunyisana abakhokheli abe-Afrika besadaki bekhulumisana nobaba uMnankoko bembonisa ukuthi hayi kwehlule baba khulumisana nobaba uNelson Chamisa ilungise ukhetho oluzahamba kuhle ngenyanga ezilandelayo ezimzuzu ezilandelayo.
Ye, so-ke kodwa-ke akusoze kulimazisa abantu kunokuthi sibona ngazani kulokubanye abasanda kuthunjwa abatshaywa benziwa konke lokhu ibandla lezanupiyefu lingabe lizamani khona
i-desperation nje ukuzama ukwethusela abantu lapha nalaphana lokuzonda uyabona nxa ungakhethwanga uyakuzondile ukuthi khadlaki lani kungikhetha kwayesujezisa abantu okhethiweyo kajezisa abantu okhethiweyo uyajabula uyabonga abantu asisabona ukubabonanga ugebonga abantu sibona ethumba abantu etshaya abantu ebopha abantu.
Umnumzana Promise Mkhwanazi ngophethe okwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-CCC. Umnumzana Tafase wa Mgwadi owebandla le-ZANU-PF uthi kumele ibandla le-CCC likhohlwe liphinde ngezokhetho.
What challenge the leadership anyway? That is literally fake news. The opposition is not challenging the election results. There is nowhere where they have placed that challenge. We have got illegal, you know, processes that should take place when an election is being challenged. We have institutions of justice to address electoral related grievances. There is no such institution which is seeking to deliberate or administer an opposition claim of electoral malpractice in a situation. So there is nowhere where the opposition is disputing electoral results.
So do you see any fresh elections?
Akula bantu abathi ukhethwa lokhutshwa ngayemfanele. Kulendlela okwenziwa ngayo okusemthethweni. Konke lokhu akwenziwa ngababandla aphikisayo. Akukho sibili. Kuya ngokuthi ubone ngani umnyaka ka-2028 useduze kumbe ukhathala. Esikwaziyo ukuthi abaphikisayo kabasoze basitshele ukuthi silwenze ukhetho lolu kumbe hhathi. Esikwaziyo ukuthi kumele kube lokhetho ngoba silandela imithetho yelizwe. Ukhetho lwenziwa ngendlela kungedlula iminyaka emihlanu. Okwamanje akulakhetho oluzakwenziwa eZimbabwe kuze kufike umnyaka ka-2028. Okunye lokhu okukhulunywa ngamahungahunga nje asikulandeli thina lokho. Silandela imithetho yelizwe lwenziwe ukhetho okunqobe khona umongameli Emmerson Mnangagwa nami ngikhethwe ukuba lilunga ledale lephalamende. Pho olunye ukhetho yiluphi abakhuluma ngalo okwamanje selidumele edlula.
He's looking for fresh elections. Actually, what we had were fresh elections after the 2018 ones, isn't it? So we had the other elections, and the president won. And I won as an MP, just like others. And they also have winners among them who won as members of parliament. We were with them. They were sworn in. So if they were serious about such a claim for fresh elections, why did they come to be sworn in? Remember a day before they had promised that they were not coming to parliament to take the oath of service. They were not frog-marched to come. They were not jumbled to come. They were not railroaded to come. They were not intimidated to come, as they often say they are intimidated. They were not abducted to come to parliament, as they often claim. They came alone. So they came alone because they know that the election was done and dusted. It was concluded and nothing stops continuing.
UMnumzana Tafazwa Mugwadi ngophethe uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF besixoxa laye eseHarare. Abantu namhla eMelika bananza usuku lokuhlaselwa kweMelika yi-Al-Qaeda mhlaka 11 Mpandula 2001 okulilanga okwabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezintathu kwalimala abaningi kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 ukhulume lomnumzana Rafael Mthombeni odwabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas.
I-attack le yaba yinto futhi yaba nkulu kakhulu lapha e-America okwenza ukuthi kwaba yinto eyathatha i-America njengento eyayingayilindele ukuyenzakala. Ngaleyo ndlela yaphambanisa kakhulu amazwe, ikakhulu ilizwe lelo kuthiwa yi-Afghanistan. Lapha i-America yahle yananzelela ukuthi laba abahlaselayo babevelela khona yahle yaya khonale kwaba lempi. Impi yakhona yakholwa nxa ngaphambanisa yathatha 20 years kuluyo wakhona.
Sikhanyela ukuthi sekudlule iminyaka engamachumi amabili lamabili. Abantu ukuyini okungaba kulokho kubakhathaza ngalolu daba?
Ye, iminyaka yona leyo engamachumi amabili lapho kwenzakele. Kwaba yisehlakalo esikhulu esesabekayo esikhulu esenza ukuthi sithinte inhliziyo ye-America. Ngaphambi kwakho konke kwaba labantu abadlula inkulungwane ezintathu ababhubhayo ngalelo langa ngesehlakalo sona leso. Yikho-ke akulula ukuthi ukukhohlakala kuyamela nje kube lokho kukhunjulwa kukhangelwa nezama ukuzivikela lapha nalaphana ukwenzela ukuthi kungaphindi kwenzakale futhi. Njengoba nitshilo ngathi kwabathatha sibili nesidumo bengalindele ukutshaywa lokhuyani okwenzakale.
Ngomnyaka ofana lalowo after 22 years, kuyini okwenza ukuthi abantu babe lokhu becabanga leli langa bebe lokhu belinanza?
Yikho sibili, yikho akungeza yokwenzakala ukuthi lolu suku lubongwedlula nje lungananzwanga ngoba sekuyisikhumbuzo sabantu be-America ukuthi ngelanga lika-9/11 kwaba lesehlakalo esathatha izimpilo zabantu ngendlela ehlukeneyo ngoba angithi lawa abalweli laba ababesilwa besithi thina ama-terrorist la aye lapha asebenzisa isikhali esasingejayelekanga ukuthi bathathe iframe ya-China bayisuse phansi bayitshayelela phezu kwendlu isitezi esikhulu. So kwamangalisa kakhulu. Ngaleyo ndlela kufanele kunanzwe lokhu kunanzwa iminyaka yonke.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni obekhuluma lo Tabo Kancube ecingweni ese-Dallas, Texas. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi behlolwe amehlo sonke isikhathi ukuze bengabanjwa imikhuhlane etshiyeneyo, kubika uMark Peter Ntambe.
Odokotela bathi abanye abantu babanjwa imikhuhlane elakho ukwelatshwa ngenxa yokuthi kabadingi uncedo kusaselesikhathi sokuthi imikhuhlane abalayo yelatshwe. Imikhuhlane le igoqela iglaucoma eshiphalisa inhlamvu zamehlo. Udokotela Emmanuel Jou ingumciki kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yamehlo uthi kuningi okudala imikhuhlane enje. Uthi okunye kubangelwa yikusebenzisa imithi, okunye njalo kubangelwe yikusebenzela lapho kulothuli. Udokotela Jou uthi eminye imikhuhlane yamehlo ibangelwa yisimo senkophe.
When our eyes attend out or attend in, when they attend out,
kungabangelwa ngama-infections lendlela ama-eyelid ethu ami ngayo.
Uthi ziningi indlela zokwenqabela eminye imikhuhlane yamehlo.
Ukusebenzisa ama-warm compresses usebenzisa ilembu elihlanzekileyo kuyaphathisa.
Imikhuhlane yamehlo ihlangana njalo lezisebenzi kusiya ngendawo ezisebenzela kiyo. Umnumzana Japhet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uthi kule mithetho okumele ilandelwe ikakhulu ngabasebenzisa ke imithi emsebenzini ukuze bengabanjwa imikhuhlane yamehlo.
Sesifake kule mithetho ekhona ethi abantu kufanele begqokeni. Abaningi bayagqokiswa amagugu bangathi iziboniboni nesakithi kodwa kukhona ukuvikela ke amehlo ukuthi engaze alimala emsebenzini ethize.
Othe kumele izisebenzi zivikelwe ngabaqhathi okumele bethenge konke okufunakalayo emsebenzini okuthunqa intuthu lokulungisiswa ke-insimbi.
Kungaba ngama-chemicals athize, kumbe sibamba insimbi ezithize, kumbe sigebha esithize, kumbe sitshaya okuthize, kumbe sitshisa okuthize. So siya khankasa ukuthi abaqhathi kufanele bebone ukuthi abantu ke abasebenza endaweni ezithize kufanele kube lezimbatho ezenelele.
Unkosikazi Beauty GG obizimusi le Free Range Producers uthi sebesebenzisa indlela zakulezi nsuku ezokuvikela abantu ukuba bengabanjwa yimikhuhlane uma besebenzisa amakhompyutha lokunye.
Dathi siyakhuluma ngakho ukuthi abantu bedinga ama glasses or ukufaka ama computer screens ukumele ukuthi abangapha spoiler amalo ukuze amehlo abo.
Uthe kuqakathekile njalo ukuba abantu badle ukudla okulondoloza izitho zomzimba lokwakha umzimba ukugoqela lokuvikela kuzifo ezinje.
Ukuthi siyakhuluma ama health diet ukuthi abantu bangadla oku ifide njani kuyezo ukuthi amehlo angastoyiliki even the elderly ukuthi ama-diet enjani ebancedisa ukuthi ama-eyesight abo anga.
Odokotela bathi ukuthuthukiswa kolwazi ngezifo ezinje kulakho ukuphathisa abantu abaneneni ekuvikeleni kwimikhuhlane yamehlo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kwamanje ke sike sizwe ukuthi abantu bathini kolapha ke enkundleni yethu ye-Facebook VOA Ndebele. Ndingakhohlwa ukuthi ukuze ungene ubone ukuthi senzani khonapha ku-VOA Ndebele, kulakho ukuthi uthande ipheji lethu ungakhona ukuthiwa like. Right, sibone ke ukuthi abantu bathini khonapha enkundleni yethu. Siyabona ke kulo ntombi zodwa mlambo uthi sizwile ke ukuthi kulokuta lo tonga lapha ke ngaba komnangagwa sebengene ku-cabinet. Sibona ngazani sokwenziwa lokho kuthiwa yi-dynasty, isikhona i-dynasty yakwamnangagwa, siyayibona kakhulu. Kuzobuya ke uDumi uthi ya sizwa kuthiwa ke kulabo ED abathathu, ED fe kubhala njalo kusho njalo. Kuzobuya ke uLucky Indlandla ukuthi hayi siyabona ke sokungani lokho ke ngokwemoli ukukhethwa kwama-cabinet ministers konke lokho. Kuzobuya lo moyo zwane laye uthi ye bakithi lapho sokungazani ke ngosobhuku labangani bakhe nemoli zakhe abangene khonapho ukuthi baqhobe into zeZimbabwe. Kuzobuya ke uJoslyn Mpofu uthi ya mongameli siyakubonga kakhulu ngokukhetha abantu laba ungathina lokusasa uqhube kusenza njalo umsebenzi uyawujova yikho sakukhethela khona. Kuzobuya ke uBheki Chabalala uthi hayi bantu sokuyibukhosi lobu kunzima lokhu sikubonayo elizweni leZimbabwe. Simon Khumalo uthi kudlalwa ngoZulu la akukho vele esikubonayo. Ye kuzobuya ke lo Shamiso uyahleka kakhulu ufaka khonakana ukuthi LOL siyakwazi tukutshoni iphinde bhale lokana ukuthi kwa lokana phela kutshengisa ukuthi umuntu uhleka aze kuqethuke. Kuzobuya ke uStanley Gabadela Ncube uthi ya mthola Ncube uyahamba mntakababa sekufisele futhi khona ngapho ke sikufisele inhlanhla imfowethu singazi ukuthi kumbe sebesiloko siqhubeka ama bond notes kumbe sesiya kudla elemelika kumbe senzeni pho ice cream konke lama chocolate lesivele emlonyeni sasikuthole nini singabantu bakwale Zimbabwe njengoba sikhona njalo baba Mthuli Ncube singazi ukuthi siyophepha ngapi. Siyawuzwa khonapho. Cynthia Lorraine Mbekwe uthi usobhuku senze yakujayela usobhuku lapho siyabona ukuthi sekhethe isihlobo zabo. Prince Msipha uthi waswelakala umthwakazi sikhangele ukabinet akula ngitsho next asibone lutho la. Bekuzobuya umoya odinga ulwazi ukuthi kuzima kwelakithi bantu ngihambe siyophephelaphi sokunje. Rosine Madao la uyakhuluma lafuthi soke family business sokukhanya wazani Zimbabwe yicompany Zimbabwe Private Limited. Kuzobuya lo ntombi Ndebele uthi ngakhe ya uthi ngapha-ke ya kuzima intombi siyakuzwa kakhulu. Sibongiseni moyo uthi kanti ngokwefamily yini bantu enkosi lokho kulobo zima kakhulu. Kuzobuya Joe Handsome Kiwane naye ukhuluma okufanayo kodwa-ke isikhathi sethu zwe sesingani sesidliwe ngumangoyo siqhubekekiye likhuluma icabinet le siyibona entsha nokunye okutshiyeneyo singadliwani isihlobo sike sikhangele khonokhu-ke ekade silakho namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe abakhokheli abatsha abedale le cabinet lapho kulamantu okuthiwa izihlobo zakhe ikho khonokho-ke fanu kuyakhokhela namhlanje. Kuzobuya-ke umnumzana David Coltart lo mnumzana Ian Makone bebandla le-Citizens Coalition for Change sebekhethiwe phela ukuthi bangene kumeya khona ngani
Ake isikhathi siphelile ngu Gibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.